mina njengebandla le-People Democratic Party PDP sithi sifuna singene kukhetho lomnyaka ozayo luka-2018 amabandla wonke aphikisayo emanyene sike le candidate eyodwa ezasimela kumongameli eyodwa ezasimela kuparlament eyodwa ezasimela kucouncil yikho-ke okwenzakalayo nxa abantu besayena ama-MOU lawa siyathokoza kuyatshengisela ingqubela phambili ekukhulumisaneni ekuthini-ke sihambe simanyene sihambe sikhuluma-ke into eyodwa sonke sisithi umgabi makahambe aye kozulu kuyinto enhle kakhulu siyathokoza amanye amabandla sesayinile ekuqinini sikufisa wonke umuntu abe sephakathi esisayinile silande-ke ukhetho simanyene
sizwa kuthiwa bakhona abanye abakumanyano wekhodi abangahambelani lalokhu okwenzakalayo kungakuhamba njani lapha kukhodi
ye engingakutsho yikuthi-ke njengebandla sanika ubukhokheli bethu esingathi thina i-blank check eyokukhulumisana lamanye amabandla sisebenzisa imera sisebenzisa ikhodi sisebenzisa njalo lokukhulumisana direct lamanye amabandla-ke angekho kuleyo manyano kumbe lanxaye kumanyano sile mvume okukhulumisana labo-ke sisodwa yikho-ke akusonto embi ukuthi abantu bakhulumisane yebo kambe nxa yokukhulumiswana wakhona abangathi hhayi ubani wayesebesayinile indaba thina singakasayini kunje lakunje hhayi asikubeni lokubekezela ubukhokheli bebandla yibo buyabe bukhulumisana lamanye amabandla sabunika-ke ilungelo lona lelo lokuthi khulumisane yikho kwakathesi-ke akula nizi yokuphanika kumele sonke thokoze ukuthi kuyakhulumiswana sifuna ukuhamba simanyene siyinto eyodwa kodwa kakusolakali oyedwa kumba ababili abangasola ukuthi lapha lalapha uhamba njani kodwa injongo nxa abantu besiyani i-MOU eyokuzwisisana yokusebenzelana ndawonye yindlela efuna abantu bezimbabwe abantu bezimbabwe bafuna simanyane bafuna sikhiphe izizanu siyekuthi ndawonye okuningi okwenzakala endleleni lapha ekuyini sibhanizani kukakulandaba silandaba lakho yikho-ke thina njengebandla-ke akukho lapho esisola khona okwamanje ngoba ubukhokheli babunika ilungelo lokuthi kukhulumisane lamanye amabandla azimele wodwa kumbe a-andanela kumbe angaphansi kwekhona akulanto embi khona lapho.